Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-5 omfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa uMongameli Cyril Ramaphosa bahlangana namuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe omabili. Gambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chamangu kuzaphumelela na?
Singakayi ku-CCC bengililunga le-MDC Alliance. Nilobufakazi balabakho, ngilezi ncwadi zakhona ezitshoyo khonoko.
Abanini bamabhizimusi asaqhathulayo bathi sebethole ulwazi lomqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakobulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi abo.
USengezo Chabangaza ke ebelilunga le-Citizens Coalition for Change. Ngalokho ke ngalalo ilungile elokuthi abhale incwadi eParliament.
Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi.
Esesikukhavile so far siqophisane ngokuthi o-crisis leadership, ukuthi in times of ama-crisis umuntu ongo-leader kumele aziphathe njani, or kumele abe lobudlelwano bani labantu izisebenzi zakhe alazo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa losowabo wele South Africa uMongameli Cyril Ramaphosa bazahlangana lamuhla edolobheni leMusina emkhosini wokuphawula uhlelo oluphathelane lemingcele yamazwe omabili. Iphephandaba le-Herald lithi ababili laba bazaqala bavakatshele umngcele we-Beitbridge andubana baye eMusina lapho abazahlala phansi bakhulumisane ngenhlelo ezimbalwa eziphathelane lemingcele yamazwe omabili phansi kwenkampani ethiwa Border Management Authority. Gambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi ngosaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu kuzaphumelela na? Abanye bathi nxa kuliqiniso ukuthi uChabangu nguye owasayina amaphepha alabo abancintise kukhetho olusanda kwedlula, ibandla le-CCC lisenkingeni ngoba umthethwandaba ulakho ukuvuma ukuthi amalunga edale alithumi lanhlanu, 15 lamakhansila alithumi lasikhombisa 17 axotshwe. UChabangu uthi ulilunga lebandla le-CCC okugcweleyo njalo useke walimela kukhetho okumenza amangale ukuthi abathi kasobandla asolunga lebandla bachoni.
Ubuphukuphuku obunje angaze mbubone. Ngizanika umzekeliso wakhe ukuthi yena uyithatha ngapi right yokukhulumela abantu beMathebeleland engaveli eMathebeleland. Uyithatha ngapi right yokuthi yena ulilunga le-CCC, ubani kasolunga le-CCC, usebenzisa yipi i-constitution ethi umuntu kumele abe lilunga abe yilokhu, ulaliphi yena ikhadi ele-CCC elimtshengisayo ukuthi ulilunga, kuyini okuwenza oku-identifya umuntu ukuthi lilunga le-CCC, akubeke sobala ukuthi nanku mina ngilakho ngililunga le-CCC. So lobu yibuphukuphuku abenzayo ujaha wemaswingo ophephotha ukuthi ungu spokesperson we TCCC ngaso ukukhuluma abanye abantu lamhlanje bazasitshela ukuthi thina kasomalunga e-TCCC. Mina I joined iparty ngo-1999. I have been there ku-struggle. Anybody oza kuthi lamhla kangazi ku-struggle se-democratization kusho ukuthi uthi uNkulunkulu vele kazange azalwe. Anybody oza kuthi mina kangazi ku-democratization se-struggle se-Zimbabwe kusho ukuthi i-High Court of Zimbabwe will be wrong. I-Supreme Court of Zimbabwe will be wrong. Othi mina kangazi kusho ukuthi the National Constitution of Zimbabwe upiro kuthi ukuthi siyabe sesingasela rule of law singakayi ku TCCC bengililunga le MDC alliance ngilobufakazi balibakho ngilezincwadi zakhona ezitsho khonoko sifomele ipart sisonke ngibe yicandidate ebhulawayo ngafaka iCV yami ukuthi ngibe nominated ku senator. I was nominated overwhelmingly ku senate balayo iCV yami abantu be elections ukuthi ngiyimemba yepart. Kanti vele kuba yimemba yepati ikuyini abasitshele laba bathi konke nabona bangama-members of the party. So mina as things stands I am what I am. Akula muntu onganginika iconstitution today ukuthi sile substantive constitution document eliyilo eliprescribe i-membership ukuthi lo uyimemba. So akula nzondo ekhona, but esikwenzayo number 1 sifuna ukubisela iparty le back to its founding values and principles. Number 2 sifuna ukuthi abantu ababekhethiwe ngabantu bathola ithuba to represent abantu babuyele baphiwe the second chance. We are wanting to increase the internal democracy in the TCCC. Number 3, we want to formalize this organization. Sibe le constitution, sibe le collective leadership.
Lo ke ngumnumzana Sengezochabangu ilunga lebandla le-CCC ubekhuluma icingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukuthi sizwe ukuthi somlomo wedalela eParliament umnumzana Jacob Mdenda onguye omele athathe inyathelo lokuxotsha amalunga la. Uzathatha inyathelo bani njengoba yena uthe khuluma le-Studio 7 izolo uthe uzaqala amelele ukuthi azwe ukuthi udaba lolu luqonde ngapi. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sibuye saxoxa lesikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirohodza.
Usengezo Chabangazake ebelilunga le-Citizens Coalition for Change. Ngalokho ke ngalalo ilungele elokuthi abhale incwadi eParliament. Ngalalo ilungelo elokuthi abhale incwadi exotsha amalunga awe Citizens Coalition for Change eParliament. Kalalo ilungelo elokuthi axotshe abantu kuma local authorities bo city council lezindawo ezinjani. Esikubona lapha yikuthi engabe engumuntu olenzondo labantu abakhona, labanye abantu abakhona ku city council, labanye abantu abakhona ku parliament. Kodwa sibona ukuthi leyo ayisiyo ndlela umuntu angayenza ukuthi atshengise leyo nzondo. Sibona ngani into eyangisayo njalo into ezakwenza ukuthi ibizo lakhe lingcole labantu bengamhloniphi.
Wona umthetho lesisekelo sebandla lisithini nxa sikhangela ukuxotshiswa kwabantu khona lokho kwama-recall? Uyabe lelungelo na asithi umnumzana Chabangu elayo imvumo? Uyabe layo yini ilungelo lokuthi ahlale phansi yedwa akhuphe amabizo nala?
Uyazi umbuzo wakho muhle, kodwa impendulo yami ilula. Kufana lokuthi singathi thina ilunga lebandla le enguqu iDynamos Football Club sithumbeni nguSunday Mari. Umbono uSunday Mari mo ebhala kuZifa ethi Zifa bengicela lixotshe uPeter Nkomo esikhundleni sake esokuba ngumangoye wechila moya iChillers ngiyabona kanti umuntu weDynamo uza xotsha njani umuntu wechila moya kuhamba njani ngiyabona ilihlazo esikhana ndlalo lapha njenge Citizens Coalition for Change ukuthi umuntu ongasolunga le Citizens Coalition for Change usetholakala esenguyobhala izincwadi ekhipha abantu ezindaweni iye kodwa phela siyazi ukuthi iZANU-PF abeZANU-PF balakho ukuthi bezenza abangazi ukuthi eyindaba ekhona bevumelane lo sengiso sike sawubona isikhathi sika Monzora sokuphazamiswa even lomthetho bewutshekisa umthetho bewenza nje ukuthi basutse laba abalandela uNelson Chamisa so engakutsho ukuthi akwenzi phela ukuthi uSandi Maringo atholakale ebhala incwadi exosha uPeter Nkomo kuHighlanders ayilokho akwenzi.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirowatsa isikhulumeli sebandla lesi sikobulawayo. Abanini bhizimusi abalama bhizimusi asathuthukayo bathi sebethole ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka edolobheni lakobulawayo obahlomisa ngendlela yokuthuthukisa amabhizimusi nxa kulezehlakalo ezingawacitha ezifana lomkhuhlane we-COVID-19 kumbe ukuqamuka komlilo osokubangela ukuthi abanye balahlekelwe yimisebenzi. Umhlangano lo osungulwe ngomvulo njalo ogqitshwa ngomgqibelo uqoqwe iKhansili yakoBulawayo imanyene lenhlanganiso ye-International Labour Organization, Bulawayo Chamber of SMEs, kunye logatsha lukahulumende olubona ngothuthukiswa kwamabhizimusi asaqathulayo. Ukuze sizwe ukuthi abaphatheka kulomhlangano bafundani, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo nkosazana bakaNincube, umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, ongomunye wabaphatheke abakulo umhlangano.
I-training leyi sibafundise osixoxisane ngokuthi ama-businesses abo bengawayenza njani ukuthi abe resilient, akwanisa ukuzimela ukuthi in times of ama-crises or ama-disasters bayakwanisa uku-adapta betshintshe or bebe lama-resolution or abangawayenza ukuthi inhlanganiso zabo or ama-businesses abo ame angahle adilike ngokuhlangana le nhlupho abahlangana lazo kuma-businesses abo. Esesikukhavile so far sixoxisane ngokuthi crisis leadership ukuthi in times of ama crises umuntu ongo leader kumele aziphathe njani okumele abe lobudlelwano bani lama labantu izisebenzi zakhe alazo okunye sikhangelele sikhangelile ukuthi kukhona i staff izisebenzi zakho ku organization kumele urelate lazo njani kulendlela ezijene zokucommunicate labantu abakusebenzelayo udlelwano bani omele libuyakhe labantu elisebenzelana ndawonye kulabantu esithi business ecosystem okulenhlanganiso eziku business ecosystem system sibalisa inhlanganiso ezisurrounding ama businesses ethu o abo abawenza njengama entrepreneurs ukuthi uzathola ukuthi business imali imile alimi umuntu esebenza yedwa zikhona ezinye inhlanganiso osebenza lazo direct or indirect so uyabukhangela ukuthi ubone ukuthi labudlelana labo njani ungaqinisa njani ubudlelwano in times of crises or in terms of ama disasters or ama hazards kuyini ongakwenza ukubana lincedisane lonke elikusem ecosystem ukuthi ama businesses en akwanisa ukuzimela. Bazokhangela njalo i-business resilience strategy u-entrepreneur or usomabhizimusi ngamunye ngamunye. Esiyaqeda le i-training sikhangelela ukuthi omunye lomunye ebesele business resilience strategy se-business lakhe. Whether uyathengisa, uyathunga, uyabaza, uyabheka, kumele ebe le resilience strategy esimhlomisayo ukuthi i-company yakhe or i-business yakhe ingama njani mabefikelwa zingozi ezijiyeneyo, ama-disasters ahlukahlukeneyo.
Ungathi linyathelo elihle yini leli elithethwe yiKhansili entsha lohulumende njalo libonisa ukuthi lizasebenza kuhle labo sesiya phambili.
linyathela elihle le singakhangela kulabo COVID-19 abake babuya abantu baba affected abanye bahle babhazalala bayenelisanga ukuthi behle bevuke bebuyele ku business sizakhangela njalo kuma climate disasters amaningi ayehlela abantu abazisebenzayo ama business amancane even lamakhulu amancane bayabengekho better prepared ukuthi bangathakla njani o bangakubamba njani ma sebethe bahlangana nalo uhlupho olunjalo so i training le iyancedisa kakhulu ukuthi abantu bakuma business sibehle bevuleke bebe lomqondo obanzi bekhangele ngelihlo elibona khatshana not elibona eduze ukuthi bebe better prepared ukuthi nxa kungaba lama disasters nxa kungaba lama risk athile behle bebe prepared ukuthi kungayenzakala lokhu how will we respond kungayenzakala lokhu sizadila lakho njani kumbe siza kusolve njani kumbe iliphu sizwe siyabe silufuna ikakhulu kathesi ngizakhangela imtize kule mtize flea market eyachayo abantu labana baluza izinto eziningi kakhulu kungathi ngaba befundile behambe under this training ukhona imizamo ababe ngabe sebeyenzile o indlela kumbe ama strategies angavimbela o ayenga reducer impact ye hazard o disaster eyabayehlelayo so i training le iqhakathekile kakhulu iyahlomisa osoma bhizimusi ukuthi bekwanise ukuqhubekela phambili bekuma businesses abo njalo bebe lemicijo eminingi engabancedisa ukuthi bezimele bami ungaze kufikeni luhlupho bani kodwa bekwanise ukuba bemile bekwanise ukuqhubekela phambili bebe lendlela eziningi abangazisebenzisa ukuthi ama businesses abo ami
lo ke ngunkosazana bakaNincube umqoqi wenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi uyazwisisa ukuthi kungani abeZimbabwe bebalekela elizweni lakhe ngobunengi. Lokhu kuza ngesikhathi leBotswana lisithi libuyisele emuva abeZimbabwe abadlula inkulungwane abakade bengene kulelo lizwe okungekho emthethweni kunyanga ezintathu ezedluleyo. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha loludaba ngokugcweleyo eseHaviron kweleBotswana.
Ekhuluma emhlanganweni lezakhamizi zamasunga duze lomncelo weZimbabwe ngolesithathu, uMongameli Masisi uthi isijeso zenotho yizo ezigxotsha abantu abeZimbabwe ukuthi bangene kweleBotswana ngenani eliphezulu. Uthi yikho ehlala njalo nje ekhala ngokuthi mzesulo izijeso zenotho ngoba leBotswana lithwala nzima ngenxa yesimo somnotho esikhona eZimbabwe.
Ngiyazisa njalo ngiyazi kakhulu udubo olubhekane lelizwe leZimbabwe. Uma ungumakhelwane lomuntu ebhekane loludubo ebalekela uyamsiza hathi ukumxotsha ngomunye wabakhulumela eZimbabwe phezu wokususwa kwezijeziso zomnotho.
Umphathi ntambo obona ngendaba ezenzakala kweleBotswana unkosikazi Anna Mukheti uthi udaba lwabeZimbabwe abangena eBotswana ngekho emthethweni luqhubeka lukhathaza.
Esimkhuthazayo yikuchapha umngcele okusemthethweni. Enyangeni ezintathu ezidluleyo kuphela sibuyisele abeZimbabwe abadlula inkulungwane bengene okungekho emthethweni.
Umkhethi uthi okunzima ukuthi izalwane zeBotswana yizo ezincedisa abeZimbabwe ukungena lokuhlala elizweni ongekho emthethweni ngokubapha imisetshazanyana. Noma kulokukhonona ukungena kwabeZimbabwe ongekho emthethweni, uMasisi uthi uzaqhubeka ekhulumisana lomunye wakhe uMongameli Emerson Mnanga kwaphezu kokusetshenziswa kwesithupha ugcapha umncele. UMasisi uthi noma nje kulobunzima kumele kukhulunyiswane ngoba amazwe amabili alobudlelwano.
Abantu beZimbabwe ngabantu bethu lathi izihlobo zethu. Kungaba khona abakwenzayo esingakuthandiyo kodwa okukhulu yikukhulumisana.
Omunye oweZimbabwe ohlala kweHaviron umnumzana Mkhululi Moyo uthi noma nje amazwe kaMongameli Masisi eduduza kumele amazwe angomakhelwane azame ukufaka umfutha ukuthi izinto zihambe kuhle eZimbabwe.
LeBotswana mpela libhekane lodubo lokuthi abeZimbabwe abakithi ngale khaya eZimbabwe siyangena ngaba ngobuningi, thola ukuthi sesibaningi sibili mpela lalo selithwele nzima mpela liyasindwa. Kodwa phela sibona ukuthi ukhetho lolo losanda kwedlula asibonanga amazwi abambisane leZimbabwe njengokuthi omakhelwane besima bekhangela ukuthi ukhetho lolo njengoba isadiki likhondemile.
Kusenjalo leBotswana liphezulu kokuloba ugwalo lwemigration policy oluzaphathisa ukuhluza abangena elizweni ukuthi bafakwa ngaphansi kwaluphi uluhlu. Uhulumende uphathisana nenhlanganiso ebona uhamba kwabantu phakathi kwamazwe atshiyeneyo e-International Organization for Migration, IOM, phezu kwalolu hlelo ukuze kubonwe ukuthi ngobani abangaphiwa amaphepha okuba izalwane zeBotswana i-citizenship, abangaphiwa ubuphepheli kumbe abangabuyiselwa emuva. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7, ngisabron kweleBotswana.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi iziphathamandla zempilakahle edolobheni leBikita sezicebise uZulu ukuthi angaphi ukudla abazokhala esililweni kulandela ukumemetheka kumkhuhlane wekholera. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi lanxa sokulobubelo kwezokugaywa kwamandla kagetsi, ukuntshontshwa kwentambo lenye impahla ehambisa amandla kagetsi kubangela ukuthi uZulu aqhubeke esemnyameni. Okwamanje ke sizwe imbono yenu elisithumele ngeWhatsApp.
Studio 7 njani uyabona mina ngingumdala umnangako ngabe ngihlengirizayini hlengizekelele ngihlale phansi ngebheka inkomo zami ngoba mdala vele abantu abasakufuni umhlaba wonke jikelele abantu abasamfuni umdala umnangako abasamfuni lalobona lawa nje abade bakuvotela bayapretenda vele abasakufuni mdala nginguwe ngabe ngihlengirizayini nje ngihle ngizihlalele phansi ngithula umsindo njalo badala lokhu kutshona kuthiwa siyalinda into zesadeki sadeka kusasebenzi laba badala asingeneni indlela ngoba sesikhathi lethu nokuhlala kwamanye amazwe sesifuna ukubuyela emakhaya ngenxa yezane kuphela badala asingeneni le ndawo yabo into zezane ukuthi bathi lizwe balithatha ngegazi balithatha ngegazi akusebenzi lokhu kwakudala kwakuyisikhathi sakhona sela ndawo lakho kwadlula manje amazwe manje sebuswa ngama young generation lokhu lokhu besitshela ngeEuropa Europa akusebenzi kwakuyisikhathi sakhona bavo mkhokho bethu bavo mkhulu bethu badlula lathi asingeneni isiganga badala bofile befile silungisile izwe lethu akusebenzi lokhu sesikhathele ngento zezane sesikhathele thina into zezane lesi.
Studio 7 ivuka njani? Mina lami igama u-Adolf Shaba. Ngike ngezwa lapha ngike ngabona lapha ku-internet ukhulunywa kuthiwa le ndoda esibiza ngoSengezo Mahlangu iyeze ama-recalls isibiza njengo-secretary general we-TPC. Manje ma kukhontinywa ngezinto ezinje mina ngibona inye i-solution. Udelelo okwedlulisa ukudelelo ngoba izani PF angeke isebenzise amaqhinga anje so mhlawumbe ukuthi idozilunga. Hayi futhi mina ngiyiboni la izani PF izomelana naye intukutele sebantwini bengayenza lokho abakwenzayo bezibona ngathi bona aba-untouchable ayikho lento yabo le izigebenga zodwa lezi esebenzisana nabantu sebenzisa imali but this time kuzaphela ngenze kulula.
Studio 7 sakubona kanye nabalandeli bakho vele ngihlale phezu kodaba Studio 7 hayi siyabonga ukuthi isizwe sikamthwakazi ngathi siyavuka silungathi siyaphakama bantu basefollows lonke likwenzileyo siyakuthanda thina abethwakazi singavumi ukuthi abafana basempumalanga babuye bazodlala ngathi baze basikhethele labantu okumele basiphathe kahle kahle ngenxa yokuthi behlulekile ukuthi bona bafake abantu babo bokuza njengakobulawayo lapho kufakwe khona abantu bokuza abantu batshelwa lokuthi kufakwe bani umeya okwamanje sokulo mfana obuye emaswingo khona ngale ozokunguye umeya akula ngisho umuntu wesindebeleni umuntu wakuleyo ndawo obambileyo laphana umlungu ufakelwe nje ukuthi singakomplain because umlungu layo wakithi kodwa lo mfana wasesishonelo assistance bekumele be ngumuntu wakithi. Follow siyabonga khona ngapho vuka mthoba sivuka follow singavumi ukubuswa ngabantu bokuza indawo izigabeni zakithi makuphathe abantu bakithi vuka. uzamthokazi vuka
linjani mahlabi zulu voice of America studio 7 bendalelela intati Paula ngolozi nobabalo yimukhumbula indlovu wasesigodini abamanye South Africa mendalele intati khunye lapha ngobabalo yezani PF bathi ufuna kuwashe masaka mayethina izani PF ile 2/3 majority angisayi understand ukuthi into zasekhaya ukuzana sengenza izinto zezani PF ukuthi ngokwazi wami they didn't get i 2/3 majority what they are trying to do is ipropaganda yabo leyo ukuthi ithonisha ama-councils awe-TCC abayenziwe wasemakhoda lali ndaba yabo manje ukuthi abantu into yakho ngathi yazi-confusa because angiyi-understand ingazimaybe lo muntu wakwaPaula esibele kathi ukuthi sadele izani PF ile 2/3 majority because from what I heard according to ama-rules e-constitution yakhona what I know is was ukuthi they didn't get i 2/3 majority so I don't know ukuthi kunti bakhula kwasho maybe singabe singazithinalo ngoba into zasekhava kuthi sizi-confuse aftermoth asazi
nje lichona njani mina studio 7 lonke ntungamili inkomo dabo dube hayi sina siyachona abantu bakithi amalunga e-TCC ukubona ukuthi wona abantu abanqa ukuthi wahamba sibili kusiye khankasela ukhetho ukuthi abantu bakuvotele sathi sebekuvotele abantu tshona uhlale ehoteleni sesuke ehoteleni sitshona ulele kuthi wena hayi uphikisana lokuthi awunazingawu kukhetha lokuhambanga kuhle uyabungayazi into oyenzayo bantu bakithi like lifunde sibili ukuthi ipolitiki liyenza liyenzayo ipolitiki lingazadlala ngabantu lingadlali ngabantu sibili lingadlali ngathi xa selikhethi liyenza nena umsebenzi liyadlala sibili okudlala dlaladlala semvumelana la yena lo muntu ofuna ukulixotsha ulixotsha sibili ebona ukuthi kaliyazi into eliyenzayo uchaba ngu-right sibili bese ngibona ukuthi uchaba ngu-right ngcono lihle lixotshwe uchaba nguqinisile liyadlala sibikhethe litshone lilele lina so livuka lisiyetshelana abantu litshona libatshelana abantu lingasibisele emuva lina nga lingafuni lihle liyekele lingasibisele emuva lizani kwayenza ama-election ithatha indawo lezo ngoba liyadlala silikhethe liphinde litshone lilele
Studio 7 njani siyabonga abantu bezimbabwe thatha lo noshabango lo nimisenhlanyeni once nimisele engutsheni hayi lona ngakhulumi nayo imisele engutsheni ushabango lo ya hayi angikho lapho asikhulume nokumenento ezingcono umuntu saka manje sekakhuluma ngomoya ophansi sekathena imoto ziyathathwa akayazi izanu p f that beloku abhiza aqolosha lapho angayazi izanu p f akabuze thina esasisehlathini fika la ehlathini izanu PF yasenzela imigilimbane esingayazi ukuze kube nanamhlanje yena sekekhuluma ngomoya phansi edaye inhlangano yithi imoto iyazithatha bazogugela ngaphakathi njengesobisi okay sho
Studio 7 siyabingelela ya siyabonga eminye imizamo eyenziwa ngonelson shamisa le-TCC ukuthi bengayikhothamela umlilo kwamabhalo ezanu PF ngoba ma kuthiwa kule phalamende bona bengayanga baright bakhombise ukuthi vele akukho umuntu orecognizayo president yabona lezana so ba right bengayikhona noma ungeke utshitshe lutho nje kodwa kuyabonisa ukuthi kukhona into engahambi kahle so ngoba amazimbabweni asekubonile ukuthi izinto zezimbabwe azihanyiswa kuhle kumele benze ukubhoyikhotha bengayikhona so amazimbabweni abona ukuhlupheka kwabo ukuthi ngeke kuphele ngoba bakhohliswa uma kuyo kuma-election kuthiwa hey ama-gates nanko amanzi konke kuyavulelwa ma kubuya after election ugesi ucima okonomphela amanzi ngeke uphinde wabone ephuma empompini so kutho ukuthi ukuthembisa nge 5 years ukuthi bazolenzela yini into abazolenzela yona bekade becampaign izolo namhlanje ugesi awusazolo uthi into enjani so izanu PF idlale kakhulu ngamazimbabweni kodwa isikhathi sezanu PF sesisondele laba yakhona siyabonga
ngiyabingelela kumsakazi we studio 7 igama nguThulani Ndlovu enkaya kunduma isikhobokhobo niyazi nje kunenyinto esuka yenzakale abantu abangayinaki izimbabwe yona izama ukuzitshela ukuthi umthetho iyawazi kodwa umthetho ingawazi yona vele ilabana abantu abanenkani kusukela kuyo upresident wakhona lengane zakhe zonke zone zomdenda obani bani nje konke kusiyafika kuko Joseph Chuma labo mabutho mozo banenkani ngoba bona bayibonisa ngibo abezali kodwa kuzoniphelela one day kuzoniphelela nje ngiyalixwayisa ngiphinda futhi ukuthi kuzoniphelela abesisisima beboycott nambona baright baboycott
lawo ke yabe ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 0800 465 0318. Siyacela ke balaleli, lingathuki, siyazi umumo umi kubi, into azihambi kahle, kodwa ke ukuthi siguquzele udlame udlakela sesithi ilo olungancedisa hatshi, ayisikho okufunwa yiStudio 7. iStudio 7 yona ikhuthaza ukuthula lokukhulumelana. Singakagqibi ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kambe ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC okwenziwe ngozithi usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele webandla le-CCC kuzaphumelela na? Abanini bizimusi abasaqathulayo bathola ulwazi olumqoka emhlanganweni osaqhubeka kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibanini njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.